Umkhuhlane lo ubuya njengamagagasi olwandle. Qalisile igagasi lizelandelwa ngelinye, lelanywa ngelinye. Nxa kuyikuthi liphezulu, lizatshona futhi. Lingatshona kuyabuya likhule liphezulu. Ngakho yindlela abuya ngayo, sekusiba ngcono kwalesi sikhathi. Inani labantu ababanjwe lo mkhuhlane sebebalutshwana. Njalo labo abathathwa lo mkhuhlane baba balutshwana ngoba bayiproportion yabantu aba-infected. Omunye umbuzo ongaba khona ukuthi okwenza kwele kwehle kuyini, njengoba kathi sisithi besiku i-wave yesithathu, third wave, igagasi lesithathu. Kunengi. Okokuqala ukuthi kuyabe kuvele kuhlanyelwe ama-viruses amangaki phakathi kwabantu. Kungahlanyelwa one i-virus, igagasi lakhona liyabancinyana. Kungahlanyelwa 100 lalo liyabalikhulu. Kungahlanyelwa 1000 liyabalikhulu. Kutshengisa ukuthi wonke ama-phases la abekhona achiya ehlanyele. Nxa kuyikuthi ama-weather conditions ayavumela, ngithi nxa sekuqanda kakhulu kumbe sekungani sekulunama kakhulu phandle, ayaqalisa futhi ukuhlasela abantu ama-viruses la. Ama-lockdown lachiwoyo ayanceda ngoba anceda ukuthi abantu bengabi behlangana kakhulu. Okunye osekunceda kathi silapha eZimbabwe ngama-injections abephiwa abantu, ama-vaccinations la abekhona. Omunye udokotela omkhulu lapha eZimbabwe eHarare ukuthiwa nguProfessor Makunike ukhiphe i-study etshengisa ukuthi phakathi kwenani elinge-100 abalahlekelwe yimpilo abangu-95 bebengavaccinatwanga. Kutshengisa ukuthi abebehlatshiwe abaningi bawubambile umkhuhlane bagula, kodwa kawuzange ugcine ubathatha. So le vaccine layo iyanceda ekwehliseni inano labantu abalomkhuhlane, lenano labantu ababulawa yilo mkhuhlane.
Kodwa lanxa amanani lawa esehla, uhulumende uthi alokho ephezulu.
Uhulumende uthi inano liphezulu ngoba ungazi ufujelwe umuntu oyedwa engowakho, inano lakho nalabe liphezulu. Siyavumelana la. Njalo bakhangela ukuthi abantu ebulutshwaneni bokugcina inamba zazingaphi. Kanti ke yakhwela ngoJanuwari yehla futhi yazoqalisa ngamaJulayi. Ngama-April, May kwenapha inamba zaphansi kakhulu lalokhu esikho khona, ezabantu abagulayo lezabantu abafileyo.
Sesikhangela uhlobo lolo lwe-Delta variant luphethe njani abantu, yilo yini olubangela ukuthi amanani akhwele njalo linengini eZimbabwe?
Delta variant iyo ebangele i-wave yesithathu, third wave. Amanye lama variant esasilawo beta labo alpha hayi besebebalutshwana. I-delta variant bebathi bona iyathaphululeka lula, kulula ukuthi ubambe lo mkhuhlane. Njalo ungawubamba lo mkhuhlane kulula njalo ukuthi ukhule ngawo. Yikho inano lisuke lakhwela kakhulu laba. More infectious, more contagious. Plus ingena ngamakhala lomlomo. Nxa ulamakhala ulomlomo, izangena uba le infection ayivimbi ukuthi virus ingene emzimbeni. Okuvimba ukuthi ingene emzimbeni ngama-mask la siwagqokayo lokugeza izandla. Ungakuyekethekisa konaka okwama-mask, ugeza izandla, ukumakhashana labanye abantu, izangena i-virus emakhaleni. Kodwa nxa uvaccinethiwe kukalutshwana ukuthi ucine usesibhedlela, kukalutshwana ukuthi ucine ubhubha. Lowakhitshwa isikhwica mfundo uMakunike kathi esikhathesi ukuthi yikho kwabonakalayo ukuthi ababevele bevikelekile nge-vaccine bavikeleka ababhubhanga. Ababengahlatshwanga i-vaccine iningi labo yibo ababhubhayo. Izangena nxa kuyikuthi kawugezanga izandla, kawuvalanga amakhala lomlomo, umi phakathi eduzane labanye abantu. So kakuyistop ukungena. Okustop i-severity of infection. Uyagcina usesibhedlela na, uyagcina usemoshali na. Yikho ekuvikela i-vaccine leso.
Abanye ke laba bathi nxa besanda ukuhlatshwa bagula kakhulu, labanye abalutshana okubikwa babhubha besanda ukuhlatshwa i-vaccine.
I-vaccine asikezwa ukuthi ibulele umuntu eZimbabwe, asikakuzwa. Okukhona yikuthi kanzabeka ngesiNdebele, umntwana uzalwa after 9 months ethwele esiswini. I-vaccine ungayihlatshwa namuhla, engahle azalwele umntwana mhlani wakho kumbe kusasa kwakhona. Kanti kufanele ithathe isikhathi ikhule ifike esigabeni sokuthi senelise ukuvikela. Kangezake ivikele ihle ngihlatshwe namuhla, ayisozake ivikela ngingakaphindwa umphehlo esibili. ifike ibuye isitatshe esibili ukuthi ikhwezwe iyefika phezulu emthethweni. Emthethweni sithi thina uvikelekile after about 40 days from the first vaccine. We have still a maximum protection. 5 days, 2 days, 7 days, 10 days, uyabe ungakavikeleki. Ngakho kulula ukuthi ubambe umkhuhlane ngoba isikhathi sokuvikeleka siyabe singafiki. Kubangwe ngumkhuhlane ofice umuntu engakavikeleki ekuvaccine bengokwaneleyo. Yona ngokwayo hayi asikaze sizwe ukuthi kulele umuntu.
Ngaphambilini kwalingxoxo uthe kungenzeka njalo ukuthi amanani abantu abahlaselwa i-COVID-19 ikhuphuke.
Kumele abantu bakwazi ukuthi umkhuhlane lokawukahambi uyeza. I-wave iyalandela. Ilandela nini ngasikwazi, kodwa ivame ukulandela nxa kuyithi umkhathi uyatshintsha. Nyakenye isingenele ngo-January, February. Nonyaka kasikwazi ukuthi izabuyani, but iyaphenduka. Njalo asikwazi ukuthi iyaphenduka i-Delta variant, iyaphenduka ilamandla onala elawo namuhla, kasikwazi kodwa ukuphenduka iyaphenduka. Ngakho abantu bafanele ukuthi bakwazi ukuthi umkhuhlane uyaphenduka, bakwazi njalo ukuthi iningi labantu bazivikela ngokuhlatshwa i-vaccine le. Ayifoselwa, kodwa esikubonayo thina lapha ukuthi iyanceda iningi labantu.